Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Okulabanye abantu abakhala ngendlala, kube khona njalo abanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sithi imithethwandaba isisezandleni zebandla leZANU-PF ongani selidlelana le-MDCT.
Abafuna ukungitshela ukuthi iZANU le somehow has reasonable cause. Ukuthi iZANU le somehow has reformed. Today isikhokhelwa ngumnangagwa. Angikhulumi labantu abanjalo mina.
Kodwa baya kuphika abakubandla leZANU-PF lako-MDCT.
So ukuthi ukutshela konke lokhu umbone kwenza nje. Ivele into yabo vele babehave njalo when they are put in a tight corner. Base befakwe ekoneni sebefithizelwe ekoneni ngama-tantrums nje lawo abawenzayo.
Baqhubekela phambili abantu kwele Melika betshengisela emigoqweni kulandela ukubulawa komuntu onsundu lipholisa elimhlophe. Sizalethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amakhulu amabili 174 sebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwenani leli sokulabafika phose amajumi amathathu 29 asebesilile. Kulabane esababulawa umkhuhlane lo umemetheka emhlabeni wonke jikelele osokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 6,095,260 asebegule i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu lasikhombisa 369,789 ababulawa ngumkhuhlane lo. Kule Melika osokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 103,000 kunabantu abedlula isigidi lengxenye 1,771,000 asebebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kunengi njalo okwenzakala eZimbabwe, obekumele umongameli Emmerson Mnangagwa abikele uZulu ngesimo sohlelo lolu oluqhutshwa kungela suku lokuthi luzamiswa nini. Sokwedlule amaviki amabili uMnangagwa wabika ukuthi luzahlolisiswa ngokuya kwesikhathi. Luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali ukwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye oncoma uhlelo lolu ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe lendlela sizokuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi abigcikwane kabalego lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesibhangibhangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le, njalo lezikolo ziyale lokhu zivaliwe ngoba kulanto esiyijakuleyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijakwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Yabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama numbers ethu seqhansini. So mbona ngazathi umbuzo ukuthi bafohla njani either indlala. So okuzinto kwethu kuyahlupa ngoba lakathesa akunanto ephumayo. Khathesa kuyathiwa izinto zicatshile, ama tenders anganaphiwe laba abaseduzane laba busayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle ngoba kwathi abantu bazancediswa akulamuntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke ungazuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafanana vele bazakufa
uthi kungaba lokugedle kwamazinyo izikolo zingavulwa
okulusizi ukuthi izikolo abantwana ngaze ukuthi ababuyele ezikolo imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini so bazathelelana umkhuhlane kodwa vela aku uhlupho lwethu lukhulu kulalo kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho so ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo so ngibona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu
umbalisi unkosikazi nomathemba ncube uyakusekela lokhu
izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela
uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana
ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle so abantwana babebekhangelwe bechekhwa nge-thermometer umbalisi kambulo olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphelitha afundise kodwa lokho ezempilakahle mbona ngangithiwa ababalisi kuzabathwalisa nzima njalo ukuthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi yona ifenitsha njengoba vele kade ihlupha khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechiyelana izikhala nxa sekuthiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifenitsha ukuthi behlale bevule i-distance enjalo
umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo
ukuthi azavula ninike la ekakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle ngaleyo ndlela ke thinayo siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalokho kathi simtshela khona lamhlanje ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi babangethuki njalo bangacabangela ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo kanti abafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni bengakungakalungiselwa ngezempilo yabo
umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo unkosikazi Thumisa Ngithabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo uthi umphathi ntambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvulwa kwezikolo eZimbabwe hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana umthethandaba usanda kwethula ukuthi umanyano we-MDC Alliance akumelanga uvimbe ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe ukuthi lixotshe amalunga e-MDC Alliance edalela epalamende umakhuphe labanye bakhe basanda kuxotsha edalela epalamende unkosazana Thabetha Khumalo unkosazana Lilian Timbios umnumzana Charleson Wende lomnumzana Prosper Mutseyami ababekhethwe nguZulu ngomnyaka ka-2018 bengaphansi komanyano we-MDC Alliance I-Supreme Court yethula isinqumo esithi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngakho kumele kwenziwe umhlangano omkhulu wokukhetha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuze sihlaziye okuxokozela kumanyano we-MDC Alliance lebandla le-MDCT sixhume uDkt Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Dan Moyo okubandla elikhokhelwa ngumakhuphe lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF usibanda usungula lingxoxo
akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi njalo kujongeni okusegcekeni ukuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezanu lawa kodwa kuqakathekileyo ufanele uZulu akwazi ukuthi upresident Chamisa upressa on alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe eParliament la kwezinye izinhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke bantwini akalanda akusindaba yezikhundla leyi yindaba kuphele ukuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo eZimbabwe fanele ukuqhubekela phambili. Khonoko yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo ikho lapho President Jamisa abe mikhona uzale ezabe uzala emilapho. Phela ikhothi ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhiyana. Ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Ye, cela ubambe khonapho ke isipanda simise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthola kukhona konke sokwenziwe. Wena ungathini nesinqumo somthethandaba?
Hawu, kuyajabulisa kakhulu lokhu esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu okukhulunywa nguDokotela Sibanda ukuthi amakhosi akhetha izana. Yethu bona yibo abahamba emakhosi besiyo aphila i-decision eyayenziwa yi-High Court last year. I-High Court yasula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele wangamelanga vele azabe ngu-acting president. Ukuthi wafika njani lapho vele according to i-constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba yinto vele eyaphomba ukwenzeka from thin air. And then after the esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to usurp powers. Abesejika athi hayi because makhothi ezanu that's why lisenza njalo. Kuyahlekisa lokhu especially when it comes from umuntu oliloya oligqwetha. Labantu abafundileyo kakhulu abanye bamam-advisor angazi ukuthi bama-advisor ngayiphi indlela ngoba court after court case. They are just losing because they seem not to understand umthetho. I-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa. Bazothini manje mase bebusilizwe. Isho ukuthi okwamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sekungamandlwane ke mase kungene kona.
Ye, wothi ke ngiye kubaba ubaba uJuma, uJoseph Juma, okubandla leSandpaper. Baba Golide, lapha kuthiwa ke kule sandla semfene lapha.
Kanti izami ingena ngabe mbana ngiba. Ngibakhorete kuhle futhi khonapho. The point of correction yami ukuthi kona bengathi izani ethu leyo kuthiwa yizanu PF ngoba ibambanisa iPF Zaphu nezanu uJongwe kube sesiba yizanu PF yilo ibandla elikhona. Bese ngisithi mina ngithrow umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko uBrahim lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthethandabeni kumisa iMDCT ekhokhelwa kumama uMakhuphe. Ukuthi kona bephiwe i-$7.something million leyana e-parliament. Ba uqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi kona umutsho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu PF. Pho ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufavor yabo. Kube sithe hlangothini lwabo bayeqabaqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasihambanga kuhle kibo sebepointela izanu be singena ngaphi. Udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDan ngoba yibo abahambisana emthethwandaba. Izanu be thina sihlalele sikuma-terrace sinjengalaba abasupportayo sikhangele inguqu idlala. Asikho thina phakathi laphana. So singafakwa thina phakathi njengezanu PF. Abantelane khona phana bona bebodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo party. Iparty esiyaziyo i-MDCT yesiyaziyo eyavela kubaba uTswalirayi. Yikho esikwaziyo. Lokwani kwe-alliance yakwazi ona kwabuya amaphathi amaningi kule PDP ekabithi kulelo kuzeni. Ngulelo yani i-MDC 2000 ngiyabona eka Jobs Color kusobeya le MDC Green eka babu u-Welshman yiko okwafuma koni alliance leyo iparty esiyaziyo thina iparty eka MDC T eka babu uTswalirayi emele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe ngumama makhulu.
Ye, wothi
but sina sikukhangele ngabadlale khona ngalo intsoro zabo bengasifaki thina njengezanu PF phakathi.
Ye, baba Sibanda.
Wazi ukuthi Gibbs udibona ukona ukuthi sikwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mdingo omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale akuthi ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lomnyama wokuzalwa ngesikhathi segugura hundi. ngithengizala ngesikhase kugura unde ngubone kusenzakala ukuthi mina ngabona uanti bami bethathwa ngamasoja besiyahlukumezwe egangeni. Ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngompopo wakhe 847 ngoba ubhudu bengiqhuba ebhareni. Kwathiwa elizweni leZimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguye yedwa ongaqhutshwa ebhareni. Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu. Izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu. Izanu le siqeda abantu kusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje. Patrick Nabanyama labanye singababala oyitayi Zamara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhotha lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu le somehow has reasonable courts ukuthi izanu le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa ya angikhulumi labantu abanjalo mina I want to engage ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity mina lo ama life today ngoba ama social athe ifuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years ama social abe khokhela ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu weZimbabwe ozolandela umakhupho osekhamba ephela around lo mnangako uzamthola ngapha yikho kathesi nomfowethu wezano uyamuzwa ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhelwa umakhupho wabona abantu beZimbabwe bayakwazi lokhu mani abangeke bamoshela isikhathi sabo yizinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotheni wathini ubani le ndaba lakho okulendaba ikho lokhu ukuthi abantu balabakhokheli bawazi ukuthi kabalandela umnangagwa ende ikho lapho esikhona nga uzaphikisana lezenzo zami hamba uyebuya le 2 million votes wathi ngikwehlisele man hamba uyebuya le 1 million
yeah alright
and then after that ukhamba uyebuya labantu bonke abakithi ababulawa izanu labo umnangagwa do that
yeah siyakuzwa siphanda wathi sifise ubaba umoyo
awumangalisi Gibbs imodus operandi yabo laba so ukuthi kutshela konke lokhu umbone kwenza nje ivele into yabo vele ba behave njalo when they are put in a tight corner manje bepakwe corners befitizelwe corners ngama tantrums nje lawo abawenzayo nje ngamandlwane nje ukwenziwa zingane lokhu makuthi ukukhathlela isitshalo esiphekwe ngumamakhe senhlabathi abese throw ama tantrum afana lalayo siwabona kumkhululeko iqiniso ukuthi 2.6 million le yakhuluma ngayo was because ama resources ayifanele ukuthi aye epartini and remember abantu abavoteli MDCT bavotela MDC ekatswangirayo even ngama lies ngamanga babewatshelile so ubusela akudefendeki mfowethu
lapha besixoxa lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Danny Moyo okubandla elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Joseph Juma okubandla leZanu PF Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singangeni kusigaba esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubekela pambili ukutshengisela kwabantu emigoqweni kwele Melika osekucelwe amasotsha ukuthi angenele kwezinye izabelo kulandela ukubulawa kabuhlungu komuntu onsundu uGeorge Floyd eMinneapolis. Abansundu abazonde okumangalisayo sebephathisana labanye abamhlophe abazonde kabuhlungu ngenxa yokuthi bathi kulobandlululo kwele Melika. Sokubhidlizwe izakhiwo endaweni eziningi. Sokubulewe njalo ipolisa kwezinye indawo. Ababusekela obandlululo labo sebengenele kudaba lolu. Umongameli Donald Trump uthi kumele izabelo zisebenzise ibutho ukwenzela ukumisa okwenzakalayo. Kulabanye abatshengiseleyo esigodlweni sikamongameli abakhijimisane lamapholisa izolo kusihlwa. Wabulele uFloyd usebothiwe wethiswa icala lokubulala umuntu mahlayana. Uyabimetheka umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa ungavinjwanga ngemfanelo. Siyaxolisa ukuthi lamhlanje asenelisi ukulethulela uhlelo lwezamasiko. Salethulela okujulileyo ngezelifa ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthokozo muhle zimpapo muhle yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus sixoxa lo perseverance nyathi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Perseverance ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wenu njengenhlanganiso mayelana ngokukhuphuka kwenani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus elizweni?
Umbono wethu njengenhlanganiso kubangelwa ikakhulu isimo somnotho ukuthi abantu bayazisebenza. Ngakho ke abantu bayaphula lo mthetho we-lockdown ukwenzela ukuthi bakwanise ukunakekela izimuli zabo. Njalo sananzelela ukuthi kuba lokubuthana kakhulu kwabantu ezindaweni kuma-line awayizuphi kwamabhasi everywhere kuyalayinwa, ukulayinela ukungena ema-supermarket, ukulayinelwa yonke into eZimbabwe nje ikulayina. So khona lokho kubangela ukuthi kungabi le-social distance.
Kulabo dokotela abasebebanjwe ngalo mkhuhlane abasebenza empilo hospital, uZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho?
Thina sithi kuma doctors lawo labo mongikazi kubuhlungu ngoba yibo abayamukela izigulane njalo yibo futhi abasengozini enkulu kakhulu. Sananzelela ukuthi akula ezibhedlela i-protective clothing eyeneleyo ebayenelisayo ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yabo.
Njengenhlanganiso kukhona elikwenzayo na okujonge ukufundisa abantu abakobulawayo okunengi mayelana ngalo mkhuhlane?
Siyazama kakhulu ukuthi sifundise izakhamizi ngalo mkhuhlane kuma ward ngama ward wonke nje angu 29 akobulawayo. Bakhona ama members awe executive, akhona ama flyers nama posters asethe afakwa wokufundisa izakhamizi ngalo mkhuhlane. Njalo silawa ama masks sithe sanikeza izakhamizi. Yebo angeke kwenela wonke umuntu kodwa akhona ama masks sithe sanikeza izakhamizi ubana lawo avikeleke emkhuhlaneni lo osuthe wamemetheka.
Uhulumende ushilo ngempela ukuthi ukhangelele ukuvula izikolo kulesikhathi izwe lilokhe lilwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Sikubona lathi kufanele ukuthi kulandelwe imithetho yabe ikhulunyiwe nguhulumende. Besifisa njengenhlanganiso ukuthi kungabi labantu oro izakhamizi ezingabanjwa umkhuhlane lowo ngesikhathi sokuvulwa kwezikolo. Njalo ezikolo sifisa ukuthi ngabe kathatha wonke ama-measures okuvikela abantwana.
Ayisekuzuyile perseverance qiba ingxoxo yethu.
Siyafisa siyacela kakhulu ubani uhulumende ancedise uku-enforce ama-laws ikakhulu we-social distance. Siyananzelela ukuthi nxa abantu bemelele amabhasi awezuku akula social distance. Bese singenela-ke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla ngalesi sikhathi. Uhulumende angenele kulaba abaswelayo ku-food aid. Njalo sikhangelele ukuthi ezibhedlela uhulumende la ungenele unikeze omongikazi lamadokotela impahla zokugqoka ekuvikeleni umkhuhlane lo we-COVID. Ngiyabonga kakhulu.
Sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sizohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana nami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Sizohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lethu lanamhlanje uSihlwa. Njalo ngiyabengelela abalaleli umkhola libe lelanga leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngibala kuJobe chapter ka 21 verse ka 7 kusiya ku 9. UJobe uthi yena ababi baphilelani babe badala babe lamandla amakhulu na abantwana babo bahlale kuhle besekhona lenzalo yabo phambi kwabo imizi yabo kayikwesaba loswazi lukaNkulunkulu kalubatshaye. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhangele abantu abangalandaba loNkulunkulu kumbe ngathi abenza lobucuku kwabanye abantu ababe besenza izinto ezimbi lathi sibakhangele kuyabe kungani bayaphumelela empilweni, ikanti labo abalandela uNkulunkulu lomthetho wakhe kungani kabaphumeleli. Ungakhangela isikhathi esiningi abantu ababe bengani bampofu yibo ababe bemthanda uNkulunkulu, kodwa kulabanye ababe bengani bahlakaniphi kwelonke umuntu besenza izinto ezimbi behlukuluza wonke umuntu. Abantu bethi besifisa ukuthi ngabe lonyaka ingqomuntu lo yedlula, kodwa umbono lokho ekhona. Yikho lapho uJobe ayekhuluma ngakho ukuthi kanti uNkulunkulu yindaba abantu laba ubayekela. Ngathi lapha nxa sikhangela uJobe wayezibuza imibuzo ebuzwa ngumuntu wonke ophilayo, imibuzo ebuya engqondweni yakhe ukuthi kakadade umuntu lo yenza into enje shuwa, uNkulunkulu kade umekelelani, indaba ungahle umtshaye ngombane kuhle kube kawani. Ngifuna sinanzelele ukuthi okokuqala uNkulunkulu ulendlela zakhe ayenza ngazo izinto, njalo uNkulunkulu uyabe beke izinto wazihlela ngendlela yakhe. Singananzelela umpostori uPaulu, ngabe singathi uNkulunkulu wathi wamtshaya ngombane engaphenduki, ngabe kathesi asila umpostori uPaulu watshumayela ibandla. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lesineke engxenye umuntu yena lowo mubi angaphenduka abuye kuye uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabe emnika ithuba lowo muntu. Ikanti njalo uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esokuthi nxa esenike umuntu amathuba amaningi ukuze umuntu lo aphenduke, uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esizayenza ukuthi lowo mubi abone laye uswazi lukaNkulunkulu. UNkulunkulu asusa ukumvikela kwakhe, ukumbiyela kwakhe emvikela. Ngakho kwesibili njalo kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu isikhathi sakhe aso sikhathi sethu, uyabe ehlele izinto ngendlela yakhe ngenxa yokuthi yena wazi yonke into. Izwi likaNkulunkulu lithi wazi isiphetho sento, into yakhona ingaqalisi. Ngakho nxa into isiqalisile uNkulunkulu uyabe sazi isiphetho sakhona. Thina esiyabe siphakathi laphakathi esingasazi isiphetho kuyabe kulokhu kusihlupha ukuthi hawu kanti indaba uNkulunkulu engenzi lutho. Okwesithathu ufuna ukuthi wena umele ume lapho uNkulunkulu athe ume khona. Nxa sikhangela uJobe kazange athuke uNkulunkulu, kazange aphenduke ayenze enye into, wama lapho uNkulunkulu ayembeke khona. Simbona elahlekelwa imuli yakhe, simbona elahlekelwa imfuyo yakhe, simbona eqalisa ukugula esiba lezilonda. Abangani bakhe besithi labane besithuka uNkulunkulu, kodwa kazange akwenze lokho. Ungabotheda lapho mekhona ngenxa yokuthi sokubuye ubunzima. Umbucabanga ukuthi laba babe bazaphumelela, abasoze baphumelele. UNkulunkulu ukubekile ukuthi abantu bakhe uyabavikela, abantu bakhe uyabanakekela. Lawe ke ngithi kuwe namhlanje, mana lapho uNkulunkulu akubizele khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, sithandazele abantu bakho abazwile izwi. Sikhulula amandla kaMoya oNgcwele ukubaqinisa laba sebebuthakathaka, baqinise uNkulunkulu banike amandla amatsha. Philisa laba abangezwa kuhle egama likaJesu, yathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.